Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Idali eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke eliconstitution lilahlile indaba akade siphanyeke khona.
Umthetho ndaba wekalile namhla utonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadotshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami.
EleZimbabwe lithi sokule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe linakho ukudlelana ngcono leBrithani lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukutonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota iyadotshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission kubese kumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa uthe bakubone kulungile ukuba bashiyane ludaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokela i-MDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. UMalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSpeaker Mfundo Lovemore Maduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
UMaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Abasiyithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizakuya e-High Court.
UMnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court elive lawa amandla ukuthi liphe isinqumo phezu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenza ngomsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende amakhansili lomongameli. Ubefuna ukuba iZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Kusenjalo idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elilela ilungelo loluntu uMnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho oluzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu uMnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukaBhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
That was the old that Bhamu, having taught appointed his office an expert, basically was meant to appear himself and not to be legally
represented. Umalaba labanye bathi ubhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamagqwetha.
Kolunye udaba umlobolo Dumo uthithidangaremba namhlanje uphumelele kusicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokufikezela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni awenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idale le-High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo liza kwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likadangarembo umnumzana Harrison Komo utshele intatheli izindaba ukuba kusobala ukuba udangarembo wayevele ngelacala. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe selethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide elisebhanga elikhulu lelizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba lezamba zemali zabantu lamakampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Ingcweti ezizimeleyo zithi lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane nohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxele lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okuhlanganiswe ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoqotho ye kusoba ukuthi ubhethe imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali iyephepha kodwa iselulenjini. So now so you are token elibamba le digital currency. Avele kuya campaign awujoli. Nina kuthiwa khona kule imali esekelwa igolide. Kuyakwenza imali i-token yakhona yona i-token ngayo esekelwa igolide njengephepha njengemali yephepha. Akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isekelwe igolide kungathi vele kungaveli bengafinike isekelwe i-bitcoin. So ukufaka isithwala ethukela. Iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe leli legolide elinengi kayibambanga kayisekele imali eyephepha legolide akudingi wonke lokhu abakwenzayo. Ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abasebenzini abale-internet. Thina i-internet yethu abantu abaningi laphelizweni futhi abala internet ye-digital currency. Lokho yikuyidlala ngabantu zokuphela.
Ye, yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzaba le e-gold wallet, le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani
khona? Right. Singaze sinanzelele sekuhambelana le e-cash. Anti kulabo e-cash, kulabo M-Pesa, kulabo bani. Imali vele i-transaction, umkhiqizo wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-Connect kumbe ngiya-transfera nje imali engiyaze ngiyilayo isikhala sami se-bank, ku-bank account yami yiyo ngihambisa imali. Ngingafaka imali yami ku-EcoCash kumbe ngiya-transfera imali yami ese-bank. Le-gold bag le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona? Kutho ukuthi ngiyabe ngiyothenga i-token leyana nje ugqiba ngisho ukuthi ngiyahamba ngiyothenga i-token, i-token yakhona sengiyi-transfera sengiyifaka ku-gold bag i-currency. Abantu vele gabala i-internet.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuba eleZimbabwe lizadlela kangcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBrithani lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kungcwatshwa u-Abrahama Kabasa e-National Heroes Acre. Uthele njalo intatheli izindaba isanda kuvela kwele Britane ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli ye Commonwealth. Elizimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. Unuzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umnanga kwa uyishaye ekhaleni.
Ukhangela ubudlelwane esibe labo leBritain kusukela kusiba le ndaba eland reform ngo-2000 okutshengisa ukubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukuncusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizancuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi nabo esingeke sancuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhulunywa nguMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kwanyangazana i-Commonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa ukuze ethi iZimbabwe ibuyele ku-Commonwealth njalo lelebhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Umuntu okhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisiswa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu nge-Britain njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona e-Britain nge-Republic le eyadlulayo ekababa uMugabe.
UMnumzana Joseph Chuma ukudalela e-Central Committee kubandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loNkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-Citizens Coalition for Change othi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukaba kuMnangagwa eBrithani akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguminister okhangelane lezenguquko e-Afrika khona ngale Brithani, ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi bexoxisane njengeBrithani leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyi okumele kulingisiswe nxa sikhangelana lama-political reforms. Njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBrithani ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo ukuhlukunyezwa kwabantu nxa sikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Buskala le-conviction eyaphiwa umama uFatsai Mahere le-conviction eyaphiwa ubaba uSikhala. Njalo fakile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBrithani leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi izinto eZimbabwe zihamba kuhle, kukhetho siya kulo lahamba kuhle, njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa, bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
UNkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivulwe namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. UMnumzana Sibongumusa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana, kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama-visiting loba kazi ukuba khona, kwazasazisa due cost, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo i the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe nayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines ebanki network. Izikolo vela zivuma ukuthi umntwana angene angabhadalanga fees. Ngapha emsebenzini yakufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumela owayenzelwe umntwana kwani sokuhamba esikolo lento zonke ezikwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhanyelwa ubhubhane lwe COVID-19.
Ingozi ekade sikhangelene layo ilethwa ngumkhuhlane we COVID singani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiya ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele sengamalanga aphelele angamahlanu okusho ukuthi sebezathola imfundo yaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenza ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Inkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi kwathi isithemu izikolo zivulwa hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo ende lesikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esithe singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini ischool fees. Hayi bazingele ukuthi sibile abantwana esikoleni ukuthi ithemu. Akufanani ndakwezinye indawo abathi baziqoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga kodwa khesa hayi bazingenele sibili ukuthi.
Unobhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi izizwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhulisana umlota. Abamele uhulumende wakwele-Sudan labakucele lebutho ele-Rapid Support Forces bakwele-Saudi Arabia lapha abakhulumisana khona ngokumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isithuthamfundo uDokotela George Famba esebenzelana nezihlanganiso ezimele abaphila lesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe impilo.
Lokhu yikho okwenza salungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo awe-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ejongane labelungu.
Uthi umehluko khona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yathinayo is not just a sunscreen or just a lotion. Asikuthi mshonga. And a mshonga of lotion le ayisiyo lotion nje kuphela kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kusaba zelanga.
esikufundo ekolejini elikhulu le University of Zimbabwe uProfessor Jeffrey Chifaba uthi kuyajabulisa ukuba sesile magcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what they actually importing from
us. Imithi yonke le isikhona kuleli besisenza imarket testing okwamanje sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fugai Pacha olesimo se-albinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje, njalo iningi labo bengelamisebenzi kusiya ngenkethabechabe abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama-sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamathumi amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe kubikwa kulabantu abafika kunkulungwane ezingedlula ezingamathumi amathathu 30,000, okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 enesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okulabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakale ke umuntu olesimo lesiphakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu okuba yipercentage ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuchiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazukulu bami emabhawa noma emagros lapho abanatha khona utshwala noma amadrink, hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifake ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuthiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuthiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili, sathe sasisela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokuswelakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda imiganu, siwoda amajirafu, siwadweba, siwapolisha, sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudi wami labo bangu-8 labo bathiwa ngabazali, so angilaplani ukuthi ngibaphilise ngendaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, ngicela ukuthi igovernment phakathi kwebhizinisi ngangenela ukuthi sicele ukuphuma kahle. Le zinto esizidingisayo zibe zingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe, sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silenani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini, 27% abangabafelokazi. Babeka njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini, 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla etshiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa arutshwana kawuyi kangako njengakudala, kathi sayi
kurutwana siri kusinskati vaya vuya kusinskati kwa vuyi kusinskati haisi ya batola kati siya zuza konoko esikila ngako yukuti ungazuzu kui maja nanu konoko ya kwanisuku kambisa ngapi esikuri uyu badari ya vasukuri esikuri loku jako napo
umgini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende ikonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga uthi bathola amachumi amabili amadola emelika ngenyanga
so besikhangelela ukuthi ungcwe singathola uncedo lokuthi sincediseke sikwanise ukuexporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imarket engcono than lapha kithi ezini
abogajwa lweZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lweCOVID-19 luqhamuka inani lezethekeli lehla okuphezu kwamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yimisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa umnumzana Godfrey Godi isikhulumeli sogajwa lolu ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini
siye sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje
Kalingxolele bafo wethu Kambela mingumculi Angithuli legoma ngithuli lekwayito bomiculo umculo wakuthala
Ukhuluma lithokazi igama lokuzalwa ngothithwele Phiri ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza lomandlela osikhobokhobo Umandlela osikhobokhobo ngihlalela ngo-2017 mina bengivele ngu-Victress yaqoba ngisebenza lo-Desire Kukanti ngivele emveni ngale I was working with ombongeni ngema kutheatre emakhosi labo khonta imhlanga yebankuruma kutheatre from there bengise intombini zomqangala ngingasebenza losandra ndebele that was 2010, 11, 12, 13, and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia it was 2011, 2012, 2013, Canada it was 2014. We came back more 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthele isigqoko esishe sidala sla
siculi mbumbi
from the street soothing voices of Thoma
bantwana bancane you are taken back to the world of my forefathers
to the unholy valley
and the wondering
Yes,
the music that originates from our forefathers and generation to generation still passed the oil implement the acapella music that had people dance and listen to during ceremony and festivities to amongst their faith.
Kates, I'm working with Umadlala Sikhobokhobo indoda yehloka. Kukanti ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke angisoze ngihlabela isicathamiya soda also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a trait.
I'm
a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Ngiyashafuta mamangu ngoma traditional drums, lamaosho, lamaoso. Eish, ngiphose ngi all round, I can do wonke ezongwe art. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya oxidations. Ithi yona kona kona. Every time we do sin, we look sideways and all round. But you always forget to look up. Because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed. And whoever sins knows it known one way or the other. Utando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, loke ngutitibele phili phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa ku live talk namhla ke sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani. Singagqibiki sike sizwe ekade silazo namhlanje. Umntundondaba walini namhla ukutonisa udaba lwebandla le-MDCT. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa ngumthembo sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.